Njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika eleZimbabwe libhekane lendlala embi ebangelwe yikungananga kuhle kwezulu lonyaka. Inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela amadlelo lamanzi. Abanye abalimi sebephephela ngokuthenga ukudla kwenkomo, kodwa iningi likhala ngokuthi alenelisi ukuthenga ngoba kuyadula. Usobhuku weGandangula Village umnumzana Norman Elvis Sibanda Maponya uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Isimo sezifuyo simibubi kakhulu. Akula manzi, akula kudla, vela kula ngitsho. Siswele lokuthi singenzani, siswele lomncedisi ongasincedisa. Akula khonapha senzoka ukuthi siphiwe izinto ezinye ezimangalisayo sidle lutho. Cha, akula ngitsho kubomvu, sazama kwatsha njani ukukhangela.
Ukhansila kaward 19 umnumzana Thabani Dube ucele ukuba ngabe bayatholiswa ukudla kwezifuyo ngoba izulu alinanga, akulamadlelo enkomo.
Izifuyo ziphakathi kwenye indlala lazo, ngoba okwakade zisephila njengamahlamvu wonala akhona akulatshani. Ebesikhangelela ukuthi labade besincedisa nge-stock feed ngabe bayaqhubeka besilethela i-stock feed lesi ukwenzela ukuthi inkomo zethu zisizakale, ngoba nxa kungaqhubeka kunje cabanga ukuthi singalahlekelwa zinkomo eziningi.
Isakhamuzi seGandangula Village umnumzana Methuseli Moyo uthi ufele izinkomo ezinhlanu, njalo kulezi insuku inkomo azithengiseki, zicakile.
Hayi bamama, ngithole nzima ngendlala. Ngihlangane nje ngendlala ngingela ngatsha ngentsha. Amandla abazukulu abangu-2 abahlolwa ngoyise. Ngithole nzima ngithole izinkomo ezinhlanu phakathi kwe-20. Mama, ngithole nzima sekakhulu futhi ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi libe lapha. Yebo mama, ngiyabonga sekakhulu. Mama uyezwa manje pho manje, mama sicake kakhulu. Azithengeki mama, kuyabhaleka. Sifike ngengwabana ngizafa ngikhiphe 4. Kathira kula mana lokudla kakhulu mama, njengoba kunje mandlulazi konyeke inkomo yaba mama bebenza 550 abathengi bathi bathi sicakile lawa.
Umnumzana Petros Dube ofelwe zinkomo ezilitshumi lanye ukhala ngokuthi ngabe uhulumende uyabatholisa ukudla kwenkomo ngoba eziseleyo lazo sezitshengisa ukucuba.
Izifuyo zami zangifela, okwakungazwisiseki ukuthi izibulawa kwini, ayisifa ngokusa kwamalanga, ayisifa kungathi into yangikhona ayisanyungu, ngicabangelela ku-black leg. So i-drought ekhona futhi yezifuyo zona ezengitsho ukuthi zisele la yenalo embambisana laye. Zicakile inkomo ukuthi ukuyaphutsha kwazo zingena kulo umnyaka ukuna kwezulu, amboni ukuthi kule yodwa ephilayo, ngoba zonke ezinye ezicakileyo ziyacuba ziyavuzwa. So kangikwazi ukuthi kuzahamba njani, singazi la kuma stock feed lapho ukuthi kumbe kuzabuya kuvumbuluke ukuthi abakhona athengiswayo. Lezi mali zona ezizokuthenga wona ama stock feed angikhona lazo kazikho. So siphakathi kodubo sibili olumangalisayo.
Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba bezithola ukudla kwenkomo ngaphansi kwenhlanganiso ezizimeleyo, bethenga isaka lokudla kwenkomo elilodwa ngama-$30 amadola, kodwa kulezi insuku akusekho, inkomo ziyacuba. Uhulumende weZimbabwe emelele uhlangothi olwe-Agritex wethule umbiko ethembisa ukuba uzaqala uhlelo lokutholisa abafuyi ukudla kwenkomo ukuze aphephise izifuyo ezibhekane lendlala enkulu lonyaka, ngoba inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela ukudla lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingu-Anastasia Ndlovu.